unenzelelo ukuthi labo abane isendiso labantu abayedlula i-25 sase sikubona kuqakathekile ukuthi okumele sikwenzeke okumele sikwenzeke yukuthi sivule kabanzi ukuthi labo abangenayo sizaqinisa ibanje ukwenzela ukuthi lezi zithebe ezazikhona sifake abantu abatsha kodwa sisutheke abanye nakwezinye indawo ukwenzela ukuthi kube namahlabuzane siqinise njalo ubukhokheli obukhona.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi sesizabona umkhokheli waleli bandla umnumzana Weshme Ncube esebonakala kaningi.
Esakunanzelelayo sithandekile ukuthi nxa lisanda ukusuka ekhethweni kube lempumela enjengaleyo eyaba khona abantu bayadana abantu bayahlukelwa. Kodwa kuqakathekile ukuthi njengenkokheli lihlale phansi lihluze lilalele abantu ngaleso sikhathi sokuhluza lilalele abantu kuhle kakhulukazi ukuthi livale imilomo livule indlebe namehlo lilalele abantu yikho besikwenza. Kathesi sesiqalisileke ukuthi konke sikuzwileyo siqalise ukuthi siphendule-ke abantu nenhlelo ezokwenza lokhu abantu akade besithi ngabe lenza lokhu ngabe lenza lokhu ngabe lenza lokhuyani. Abantu bazaqala-ke ukuzwa ubukhokheli bebandla bonke busuka kuphezulu kuNcube busiya kuyo yonke indawo kuma-branches kuma-ward.
Lizakwenza njengebandla ukubona ukuthi abanye abasoze besuke bechiye leli bandla besiya kwamanye amabandla.
Into eyenzakalayo isikhathi sonke kube lethu bandla kusuka mhlawumbe kukhulume kakhulu kungaphuma abantu abane ebandleni kusuka kube yinto eyinhlalakahle ekhulunywayo. Kodwa ungananzelela ukuthi kwenzakala iy'ndawo zonke okunye okwenzakala kwamanye amabandla kunzima kodwa mhlawumbe elethu libandla elikhangelele ukuthi libandla elimanyeneyo akumelanga libe lendubo ezinjalo. Ungakhangela okwenzakala ku-MDC ka-Tshwandrayi lapho yena atshela khona abanye ukuthi nxa bengafuni ukumlandela bahambe kuyoqala awabo amabandla awukutholi lokho kwelethu bandla. Okwenzakala kuzane ukuthiwel ukuthi kuyaliswana ukuthi ngubani ozathatha kumdabe awukutholi kwelethu bandla kulo manyane oluphezulu kulo lokho okwenzakala kwamanye amabandla. Kodwa siyakuzwisisa ukuthi ibandla yethu likhangelele kakhulukazi ukuthi libandla abantu abalithembe ngeqiniso abalithembe ngokuthi nxa befunukuzwa izinto eziliqiniso babuya kulo bayahlulukela nxa kungathiwa lomuntu ephumileyo.